tereri.
Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngokuthi lo Studio 7 nesonto mhlaka 3 kuMabasa 2022 uMkhethi. Endaba zethu namhlanje. Bachapa zingenduku abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change lesithi abafuni ukubumba umanyano le-MDCT ngesikhathi sokhetho.
Yethusa lokhu uZulu walile, uZulu wala, uZulu lekezala.
Kodwa ibandla le-MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye.
Sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi kunzima ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho.
Singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo. Ukudonselana lokho kungabe kubangele ukudlondlobala kwezano.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa bayala ukuthi kubunjwe umanyano le-MDCT abathi idlelana lebandla le-ZANU PF. Bathi uMnumzana Douglas Monzora okanye efisa ukubumba umanyano loChamisa ulakho ukudiliza ibandla le-CCC lingamanyana lelakhe. Omunye wabafunga ngabaphansi esithi akumelanga bedlelane loMonzora labanye bakhe. Nkosazana Tabitha Khumalo.
Kuyethusa lokhu ngoba nxa kuyukuthi esikuzwayo ukukhuluma ngoZulu mayelana nokumanyana le-MDCT. UZulu walile, uZulu wala, uZulu lekezala. Yebona ye, umanyana kuqakathekile. Kodwa uZulu sesikhombisile ukuthi nxa selimanyana laphana lingangeni, kuMonzora lingangeni, kuMakhube lingangeni. Kanti sina singobani ukuthi sale ukuthi uZulu uthini.
Uma Khumalo uthi ukudlelana loMonzora kufana nokufuya inyoka.
Abantu kumele besabe akusukuza njana sivela kubhayi-election. Ibhayi-election le ngabantu abafayo labo esihamba sabakhetha. Hayi, babevele bekhona ezihlalweni zabo. Bagija nguye uMonzora lo noMakhube wakhe. So namhlanje selisithi lina hayi, nansi inyoka ingena endlini. Yadla yathintitha abantwana. Izayigangada kayifanga. So kulabanye abantu besithi isibhandiji ibululu. Lapho eliyaphola khona akulabunandi. UMonzora kuvele into yakhe. Lapha hamba khona uyadiliza. Asikhangeleli izumo ngaputegere. Wayengkhona ngalo uMonzora. Wayabamba-bamba futhi ku-ZCTU bamxotsha. Wangena ku-NCA. Wala lo Professor Love Momaduku. Kwaba imvenge-mvenge ingaphi NCA. Anti yagcina isitshintshiwe ingasagijimisa isisekelo sombuso ekuthi ncedise uZulu yaba libandla lombangazwe nguMonzora lo. Lokhu ewangenayo ebandleni lethu le-MDC kwakungelalanga nabantu babengahlaba unkonzi nguMonzora.
Kodwa uMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi kuqakathekile ukuba amabandla la amanyane ngesikhathi sokhetho.
Ibandla le-MDCT lakhelwe esisekelweni se-solidarity esingathi ukusekelana lokubambana enhlelweni eziphathelane lokuthi kugcwalisiswe inhloso zomhlangano. Ngakho ngaleyo ndlela yikho libona ukuthi khathesi kunjenje singena ukhetho singaphansi kombuthano we-MDC Alliance olamabandla ayisithupha. Lokho kutsho ukuthi sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe ezilomqondo ofana nalo wethu ukuthi kube lo tshintsho eZimbabwe abantwana beZimbabwe benele ukuhlala kakuhle.
Utube uthi akuhluphi kangako usebenza labanye.
Alikho ngitsho leli lodwa ibandla lezombusazwe eliphikisana lohulumende wezanu PF esingeke sihlale lalo phansi senze umbutho wokuthi sikhiphe izanu PF ngoba lokho kuyikho esivele sibunjwe siyikho khona njengebandla le MDC ukubambana lokusebenzelana lazo zonke inhlangothi lingakhumbula ibandla labunjwa ngama students labunjwa ngabe church labunjwa yi civil society kodwa ikakhulu kwakungabasebenzi labo bevela kunhlangothi eziningi ezijiyeyo ngakho thina kasethuki ukuthi sisebenze labantu abavela kungajathile abavela kwamanye amabandla abavela enhlangothini eziningi ezijeneyo siyakubona kuyinto ebalo lesisindo eletha engathi uluhlonzi ekwenzeni kwethu indlela zombusazo kweZimbabwe. So kusiyafika ukhetho abantu kumele bakhangele nje ukuthi siyabe sesenze okuningi ngokuzilola lokulungisela lolo khetho.
Ingxathi kwezombusazo zithi kuqhathekile ukumanyana ngesikhathi sokhetho.
Omunye wabo ngumnumzana Mhlanhla Moses Ncube othi kuqhathekile ukuba amabandla aphikisayo asebenze ndawonye
ukubambana kungenzakala akukho ukupolitics bathi khona akula sitha sanaphakade emuntwini so ukwenzeka ngibona kungenzeka ukuthi abambane lawo mabandla kodwa kuzabe kuqakathekile ukuthi kuqale kukhulunywe labasekeli bawo abawasekelayo bavume ngoba kwakuhluphe ukuthi abantu basuka bathethisane kakhulu bangaxabana bahambe futhi nxa sebebuyelelana inhlamba leziyana ziyabe zisele zisengqondweni zabantu ukubambana bangabambana sokusiya ngokuthi kubambana kwabo kungaba lomphumela olamandla okunganani
Uncube uthi uMonzora kazange athuke uJamisa
okwenzakalayo yikuthi ngokubona kwami uMonzora kazange alwe kakhulu loJamisa ngobe besikubona abakhokheli kabalwi bona manqamo kodwa kulwa abasekeli babo ebesi kubona ukuthi laba be abakachamisa yibo kakhulu ekade sibabona bethethisa uMonzora ku social media lapha kubhalwa ngaye izinto ezihlasimulisa umzimba ezinye kodwa yena angikhumbuli insizwe ekhuluma amagama amabi bengisizwa esithi khona ethi mnikina lokho kusho ukuthi mna wami ubekhuluma njalo ye soke ukuthi khona nxa befuna ukuthi babambane into abangayenza so kumele ukuthi bakhuze bakhulumisane labasekeli babo baphinde babeluke babeluleke abasekeli babo ukuthi khona nxa kukhulunyiswana bangaze bakwenza khona kana okade kusenzakala ngoba abasekeli bebekwenza kodwa kube kubonakala ukuthi ungabona uthethiswa ngabantu abami mina nthule kuyabe kutshengisa ukuthi bakhuluma khonokho lami engikutshona. Nxa befuna ukuthi babambane, kumele ukuthi bahlale phansi, babe lobuqotho, balalele ukuthi abantu bathini, abasekeli balawo mabandla, ukuthi bathini. Ukubambana bangabambana ngobuhlupho oluseZimbabwe vele nxa kungazange kubanjwane, alusoze luphele. Lufuna abantu abangayisibo mina mina abazazehlisa umuntu athi hey lapha umumo mubi lo asihlale phansi sikulungise lokho mbona ngaleyo ndlela kuyaqondiseka ikakhulu kubalandeli ngikubona kungalunga ngaleyo ndlela
uphinde wathi abakhokhela amabandla la bamadolonzima okwamanje
amabandla la nxa engamanyana womabili MDCT leTCC kuphela ukukhetho abangakwenza ukuthi bangaba ngunumber 2 kuzani kodwa bedlule amanye amabandla mhlawumbe angabe ekhona kodwa isiqhubu abazabe belaso asisoze sifike lapho abafike khona ngendlela sebegqulane amadolo ngayo kakhulu isiqhubu sabo sokugijima ngibona singase ngendlela eyakhona
enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efindlela Ncube uthi kusakude phambili ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho.
Kuzama kanzima kakhulu ukuthi babambane abakaChamisa bahamba loChamisa bakhokhelwa nguChamisa labakhokhelwa nguMonzora. Nxa sibona ukopha kobuhlungu okube khona ngezenzakalo esizibonile eminyakeni ledlulileyo singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo ukudonselana lokho kungabe kubangele ukudlondlobala kwezano lokuba weak ko opposition kuba ngwe yikulwa okube khona phakathi kwalabo bantu bebanga ukuthi ngubani ofanele bese sihlalweni kanti abantu vele babecacile ukuthi abamkhangelela ukuthi abese sihlalweni ngoshamisa ngakho ke kuzabanzima kakhulu ukuthi bakwedlule khona lokho bakunqobe khona lokho kodwa ke asazi ukuthi kupolitics ukuthiwa ungeke ukuthi never kodwa ubunzima bakhona bukhona kakhulu engibubonayo phambili
Kuncube uthi okungenza ukuba bebumbe umanyano yikuba bafisa ukuthi kususwe ibandla lezanu PF embusweni.
Okuza kwenza ukuthi bavumelane kalula yikuthi bonke bavumelane ngokuthi izanu ilecala lokubusa kabelizweni kayisiyo mngani wabantu beZimbabwe kayisiyo mngani wabantu abaku-opposition. Abantu abaku-opposition kabakhangelelwa ukuthi baziphathe njengabantu bezanu. Bakhangelelwe ukuthi ba-replace izanu. Hayi eminyakeni eminingi ezayo khona manje. Abantu badiniwe ngimpilo enzima akubuswa kabe kangaka. Ngakho ke bakhangelele inguquko. Nxa bengavumelana ekuthini inguquko ifanele ize kungabi lobudlelwane lezanu. Kungabi khona olengela ngakuzanu. Bonke balengele emalungelweni abantu. Balengele ku-democracy. Balengele ku-rule of law. Balengele ku-justice. Basebenzele khona lokho engiqeda kukubala. Kulula ukuthi bavumelane kulokho. Bangafunga bakhafule ukuthi kabasoze vele badinga ukuncediswa izanu. Kodwa bazadinga ukuncediswa ngabantu beZimbabwe bebonke belwisana lombuso wezano omubi kangaka. Nxa bengakuvumelana khona lokho akusoze kube nzima ke ukuthi baye phambili. Kodwa kusiqhubeka bengathembani ngenxa yalokho okwenzakeleyo kuzaqhubeka.
Ugcizelele esithi
abantu bonke bayadingeka ukuthi babe ndawonye babambisane ukuze kube lenguquko elizweni. Ayisoze ibe khona inguquko omunye donse siyalo omunye siyale ngokuba kwenza i-opposition ibe buthakathaka. Kantilwa le bandla elilamandla kakhulu, ibandla elilosekelo loliana olo violence olodlame ngakho ke kuyadingeka ukuthi abantu bonke babe ndawonye phela njengalokho besizwa ubuhlungu bendawonye kumele basebenze ndawonye ukuletha inguquko inguquko ibuya ngokuthi abantu babe ndawonye babambane bayadingeka bonke abantu babe ndawonye babambisane balwe bendawonye balwise bendawonye ukuze kube laleyo nguquko yikho lokho esingakuthola uma amaqembu wonke angeza ndawonye uma wonke amaqembu engabambisana inguquko izabuya kalula kulanxa elwisana kulokuthi alwise lokho kubusa kabi ilizwe kuliqeda kangaka
akwaziwa ukuba amabandla la azakwenzani ngesikhathi sokhetho oluzayo ibandla likaMonzora likhe phansi kukhetho olwenziwe ngeviki ephelileyo olwamabhayi elections kuthi likaChamisa liyaqolotsha okwamanje lisithi lizamletha phansi umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe ngomnyaka ozayo Kwezemaphandleni sesigabeni selupane esabelweni seMathebeleland North.
Igama lami nguSimo Sidikiselo elupane East Jibajiba Village. Silomsebenzi esiwenzayo siyakha iklinika. Ngakho sesilama challenge iklinika le besiyakha sisebenzisa ukuthi izakhamuzi zidonate amabele, sikhiphe amabele amabhakete bhakete sithengise. Sithenge okuyabe kufuneka. Ngakho lonyaka izulu selisichayile alinanga amabele asechile ngakho silesicelo uhulumende loba amadona loba ama political party ukuthi basincedise umsebenzi wethu ubusuku silebhu level ngakho singanise sisilela ngoba amabele esijali kwasebenza kasilawo laba forward abaphethe kwamazwe bebesincedisa labo ngokudonetha izimali besithengela okhona kokunyesa esikushoda ngakho silesicelo ukuthi abangizwayo shuwa besincedise ngoba silesifiso sokuthi umtholampilo wethu uphumelele sihamba kuba ngomude sisiya ezibhedlela
ye siyakuzwa kakhulu ke abafisa ukuthi bancedise kumele benzeni
bengangithinta kunamba ethi 0717 37 10 97 0717 37 1097 kumbe bathinte omunye umfowethu ophetheya oseSouth Africa ongomunye wawe ababambele izinhlelo zesakhiwo bengamthinta ku 0027 73 0116 13 046. Siyakhala bakithi, sicela lisisize. Siyakhala besisenza sithembe inyawuthi amabele, manje izulu lonyaka selisichayile, sesilendlala, ngakho sibona izana seziba mfitshane. Ngakho siyacela uncedo, cela lisisize. Ngiyabonga.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosikhuluma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi selithethe amadolobho afika amajumi amathathu aduzane lesigodlo selizwe leli iKyiv, kulandela ukulwisana kwesabekayo lebutho labo leRussia elithi selisuka endaweni eziningi ukwenzela kuyakhulula abantu kwezinye izabelo. I-Reuters News Agency imika ukuba uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky uthi kukhanya engani ibutho labo leRussia selifuna ukuhluthuna izabelo esendaweni yeDonbas. ELeRussia libhombe indawo yokugcina amafutha epetulo eOdessa yadiliza isakhiwo lesi. Kubikwa ukuba selihlasela ngamandla edolobheni leli ukwenzela ukuhluthuna indawo enkulu kulelo lizwe. Amapholisa eCalifornia abika ukuba kulabantu abafika phose isithupha abakulewa ngumuntu obedubula mahlayana eSacramento namuhla. Abafika ijumi balimele kusehlakalo lezi. Amapholisa athi adinga umuntu owenze lokhu. So isikhathi sezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla silenkokheli yomdabu uFelix Nhlahlama Ngwendiweni okhoxa lo ezothisa sibanda.
Isizwe sakho siyakhala sithi sibalekele, sithi awusekho, baswele ubaba ntaba ziduna yonke leyo. Ubaba ubuyanini ekhaya?
Ubaba ke ebopha epakitha impakitha zakhe ukuthi abuye ngekhaya khonaphana. Njengoba wonke umuntu wabona umdlalo esisuka laphana ekhaya ephatheke kahle kabi kakhulu, uthethe isikhathi eside ukuthi bangilungise ezibhedleleni laphana. Njengoba liyabona namhlanje iziboniboni ziyabona ziyaqina, zingathi ziqinile, sebeqeda imisebenzi wabo yabuleyo. Bangayiqeda leyo imisebenzi, hhayi sokumele ukuthi ngibuye ngibabone entaba zinduna ukuthi kuhambe njani ngingekho.
Umehlo lawaqaza ekuwotshweni wakho umbawa vele ula mehlo abuhlungu.
Vele ngangilabehlo abuhlungu ngikhula, kodwa sengibotshwa laphana kwangena khona umkhuhlane obanzi kakhulu. Ngaze ngafika khona apha eNgilandi bakhupha sibili amehlo, bawagezisa, bawahlapa, benza yonke into ngenxa yokubotshwa khonaphana. Ngibotshiwe.
Sizwe kuthiwa wena bathi waskipa ibheyili, kambe kuliqiniso elingakanani?
Hhayi, ukuskipa ibheyili njani? Njengoba ngasuka ngicele imvumo kibo, ngacela imvumo emapholiseni, ngacela imvumo khonaphana emakhotha abaphambi izinto zonke, bathi hayi ndweni, xa ugula angeke sikuvimbele imvumo ukuthi uyelatshwa khonale njengoba isibhedlela sakho sikhonale. Ngabe bathi hayi asikuvumeli mdlali. Ngangizahlala lami ngisokole njengomunye umuntu wonke khonaphana, ngizithobe ngizame imidlelandlela, kodwa yibo mahlabezulu, yibo abavumayo abathi hamba njola, hamba njola.
Bengathi wena abaningi xa bekukhale bathi wena usungene kwezombusazwe usuparticipate entweni zepolitics, ngabe liqiniso kumbaji?
Bafowethu, ipolitics iyangena noma sithinta phi emhlabeni. Uvuka ekuseni, uvuka ecansini ekuseni, usuhlafuna ipolitics. Noma usiya ngapho usihlafula ipolitiki, noma ufuna ukwenzani usihlafula ipolitiki. Nxa ngilapha ngikhuluma ngomsebenzi engiwenzayo, ngiphosa ilihlo khonale kithi engivela khona ukuthi ngifisa ukuthi abantu bamaphila ngendlela leyo. So kumele ngihambe ngiyeqoqoda ngale okuhlezi komunye umuntu ukuthi hhayi uphethe lokhu, uphethe lokhu, uphethe lokhu. Yikho ke ngiyabe ngicela kakhulu ukuthi abantu into le ingabadidi engqondweni, ingabathi
kodwa lebandla olusekelayo wena ngathi
Hayi ngasekela bandla liphi
sekela abantu bezibabho bonke
bonke bonke elami bhanti elami ijazi lithi ngimele umdabuko ngimele amasiko ngimele wonke umuntu ungathutsha umuntu entabazinduna ovela khona le izwimba umthetho uthi mdladlamela umvikele lo muntu kunjalo
kodwa ke laba abakhalayo bemathelendi abanye abantu bafuna ukwenzela ukuthi kuqunywe ilizwe kambe ngaba yinto enhle nale
leyi into omdala kumele singenise phakathi kumphakathi
abantu bazikhulumele
abantu bazikhulumele
lapha lizwe inkokeli yomdabu uFelix Nhlanhlama Ngwendiweni ekhuluma noEzra Jesus Banda eLondon kule Britane
sinana masiva wesenzi umandla yena baba mkhulu namasiva belo bola usenzi
sike sizwe ezokholo lesiKristu silonto kwamele komo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ngabe linjani bakithi ngendawana zonke likuzo ngosuku lwanamhlanje ngithemba ukubana inkosi iseligcinile iyaliphathisa empilweni izenu lingalibakike ukuthi libonge sona isipho sempilo ngaliyana ivikisi labo esigcine khona sindawonye sigcine sibale kuLuka chapter 5 ivesi lika 4 kusiya 5 ngiphinde njalo kutholakala amazwi athi kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe Simoni waphendula wathi Nkosi shiyile obusuku bonke asibambanga lutho kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha namhlanje ke ngithanda ukuthi sibonisane ngendaba yokuphila ngaphandle komndeni njengomphakathi njengeziqinti njengezigaba njengelizwe uthi uSimoni si awu Nkosi yami sesenze konke esingakwenza ubusuku bonke kasithola ngalutho thikwami sicela ukubana usisize abuya uSimoni hayi ngemva kokudubeka konke lokhu kungayisuwo okukhulumileyo bengasoze ngikwenze kodwa ngizalandela izwi lakho ngiza kuwehlisa amanetha ngiwahlisele lapho othi siwehlisele khona siyadubeka njengomphakathi njengezizwe okunye okusidubayo yikuthi asilaleli senza okwamakhanda ethu yebo laba abalezikhundla ezithize balalaba okuthiwa ngabacebisi ama-advisors abantu bacebisane into engelamsebenzi engasisebenziyo umphakathi lesizwe kudubeke abanye abantu bakholisa wona amagama okubana baphethe iziqinti baphethe izigodi baphethe ilizwe balakho konke kodwa lolu oluningi luyakhala ngabo kabazuzi lutho bayahlupheka kube iminyaka leminyaka abantu besidla inqweqo zemlomo ngobana kabafuni labo okumele basize umphakathi ukuthi balalele ilizwi lenkosi elithi hambani enzikini liyakugola inhlanzi eziningi sizokuthiwa kwadabuka lawo manetha ngobuningi benhlanzi okuyikuthi baningi-ke abancedakalayo ngenhlanzi lezo asibambi luthi ilizwe kalilalutho izigodi kazilalutho ngenxa yokuthi abantu baphikelela ukwenza into zamakhanda abo kabalaleli ilizwi likaJesu elithi suka lapha uye ekujuleni uwise amanetha uzabamba ngathi ukuthi engxenye ngathi ukuthi mhlawumbe ngathi ukuthi kumbe kuza kwenzakala ulutho oluthize uthi yena hambani enzikini liwise amanetha nxa seliwawisile amanetha lizabona ukuthi kuyakwenzakalani abantu kabasuke ekukhohlisaneni kwabo bodwa balalele uJesu oyinkosi eletha ilizwi elokuphila phakathi uthi hambani enzikini liwawise amanetha njoba nge ngacho kakuchinchwa mfula, kakuchinchwa maneka, kakuchinchwa skepe, kuchinchwa ukwenza lokukholwa. Kumele sintshintshe izenzo zethu ziye lapha uNkulunkulu athi ziye khona. Kasiyekeleni okwamakhanda ethu silalele ilizwi lenkosi lehlobo ezithandekayo. Asikhulekeni babathixo engcwele, musa wakho lothando lwakho avule ingqondo zethu silalele silizwe ilizwi lakho, usinde umphakathi wonke ngokulalela igama lakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezabatsha namuhla sixoxa lo siyabonga Vundla ngezokhetho.
Nje ngisendleleni ukuyavota. Ngoba nje ngiyacabanga ukuthi la ibona i-background yami ukuthi ngubani. Ngama skills esesinawo la esiwathole la eSouth Africa. Ngiyacabanga ukuthi bonke ontanga abala eSouth Africa banama skills amaningi kakhulu. Obhilida, izingadi, ama security, yini yini. Yonke le msebenzi edingakalayo ekhaya, especially amafemu uma kungavula amafemu. Esikwazi ukusebenza emafemini ngoba vele ngisebenza efemini nje mina kumanje.
So iplan yakho ikwenza njani?
Uhlupho enginalo mina uma ulima ule nkomo, 12 inkabi zakho zithembileyo ozipaka phambili ama followers izo ezigqamula izitrobo uma usemasimini ulima. Kumele uthathe lezi ezinye ezinsikazi ulime ngazo. So abantu besindebeleni uma bengakwenzi kahle umsebenzi, elalo wasesihlweleni ezilonge ezokwazi ukuthi ayenze umsebenzi esebenzele abantu, angiboni inkinga mina lapho. Ngoba singathi umuntu esindebeleni akasebenze esindebeleni kuba iproblem asinganayo umuntu ongumholi ozokwazi ukuhola abantu. Into ebalekileyo ukuthi sibe nomuntu okwazi ukusebenzela abantu, whether umndebele, umtonga, umkhalanga, umshona. Into esifunayo nje umuntu ozokwazi ukuthi asebenzele abantu, kube lengqubekela phambili. Yakithi enyama endova kulalutho lutho 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 nje okuqala nje iproblem enkulu umgwaqo. Iproblem enkulu kakhulu kubuye isikolo. Isikolo sethu saseDeli abantwana babekwenye iklasi babona abantwana abangale kwenye iklasi ukuthi sokwakrake amaklasi lana ayathiwa nguSmith kungena idonti gijima phakathi naphakathi kwamaklasi. So izinto okumele zilungiswe zonke lezi wabaduka. So asivotenini ukuze sikwazi ukuthola ushini.
Abanye-ke abasakhulayo bathini?
Kukhona engihamba nabo ngisazokhuluma nabo angazibona ukuthi bayavota or kanjani, kodwa sizohamba nje sixoxe endleleni ngoba sizazobona namuntu
esizoyixoxaaukukhathekekangalani.
Ngoba manje sengikhulakhulile ngiyakubona ukubaluleka kwevota. Ngiyakubona ukubaluleka kube nje sonke singabantu baseZimbabwe siyavota. Into esifunayo ukuthi ishintshe o esifuna ukubona kwenzeka ngeempilo zethu, ngoba yithi ikusasa abazali bethu angeke sababala kakhulu. So kuyithi thina kumele umntathini umzabalazo esizoqhuba umzabalazo yephambili. So kubalekile ukuthi sivote siyintsha. Kakhulu intsha yena le enkangayo.
Lo ngusiyabonga Vundla obexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeCastellaga Premier Soccer League. Nansi impumela yemidlalo yalamuhla. Dynamos 2 Black Runners 1, Triangle 0 Highlanders 0, Tenax CS 2 Capes United 1, Bulawayo Chiefs 1, Yezi 1. Kwibi kuhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Batshaya phansi ngenduku abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change abathi kabafuni ukubumba umanyano le-MDCT ngesikhathi sokhetho. Kodwa ibandla le-MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye. Incwethu kwezombusazwe zithi kunzima uba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisayo ngu-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-8:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.